Ividiyo yetholotholo yana iveza into embi kakhulu phakathi emphakathini phakathi kwesizwe ukuthi abantwana sebephenduka besiba izigebengu. Ungakuhlanganisa lapho nalokho kwe-gang violence kuyakubonisa ukuthi kukhona sokusilahlekela. Sebesiphunyuka abantwana kasibabambeni bengakaphunyuki bengakayikhatshana kakhulu. Sibanqande njalo ngokubafundisa ngokufaka unyawo phansi singabazali, sifaka unyawo siyisigaba, sifaka unyawo singamatitshala, lo mthetho ufaka unyawo phansi. Sifundisa abantwana ukuthi umntwana oyinkazana uyahlonitshwa, umntwana ongumfana uyahlonitshwa, bonke balamalungelo. Kakho olelungelo lokutshaya umntwana, kakho olelungelo lokutshaya omunye. Sikwale lokho njengabantu njengesizwe, sikuqede dududu. Sikuqeda ngokuthi sibajezise abenza into egange kanjeya. Sibuye futhi sifundise ngokubufundisa yikho kuzanqanda ukuthi lezo zinto zingaphephetheki siya phambili. Kanti-ke into ebangakhona lokho yikuthi abantwana sibapha amalungelo angela responsibility singabafundisi. Kanti-ke abantu baseGoli, abanye baseMelika, abantwana bakodwa. Kanti-ke njalo abantwana sebeziphatha ngendlela abafuna ukuziphatha ngayo isigaba sikhangele kwenye indawo. Kumele sincedisane-ke, sibambisane sonkeni ukuthi sikunqande khona lokho, ikakhulu ngokufundisa ukuze bangabi yikhona lokhuya. Kodwa babe behlule ukufundisa, asibajeziseni kakhulu. Njengakuyona leya video kumele kufake unyawo phansi ukuze babe yisibonelo sokuthi lokhuyana kwamukelekanga.